Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Studio 7 ngolesithathu mhla ka 28 kuLwezi ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
kusasa abantu bengavuyi begqoka ama t-shirt eMDC kumbe anything ebomvu bengavuya begqoke izigqoko zabo abazithandayo ikakhulu ezimhlophe ababe gqoke ama t-shirt abele lo president weparty hayi sizabe sibacela ukuthi betshintshe.
Ibandla leMDC lithi ukutshengisela kwakusasa kuzaqhubekela phambili njalo uZulu uyacela ukuba engaqoki impahla elempawu zamabandla.
Lokho esikuspendileyo kulowa nanimali le sizwe. So kuyakhanya ukuthi sibilisenza khona kusathi sifuna ukukwenza. Lokho kuthiwa i-budget deficit siku-surplus. So senza khonokho.
Studio 7 namhla ilengxoxo lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngendlela athi uluhlulo endleko zikahulumende luzasetshenziswa ngalo. Abesifazana babuthana eHarare bexoxisana ngokuhlukuluzwa abathi kwenziwa ngabachayeli bamakhombi labo windi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla leMDC lithi ukutshengisela kwakusasa kuzaqhubekela phambili njalo uZulu uyacelwa ukuba engaqoki impahla elempawu zamabandla kodwa aqoke ikakhulukazi ezilombala omhlophe oyisibonelo sokuthula kumbe ezamabandla okholo abangena kuwo. Intatheli zindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Jacob Mafume utshele umhlangano lentatheli zindaba ukuba amalungiselelo asephuchile njalo kwaziswe lamapolisa ngalokhu kutshengisela. Usole inkulumo yesiphathamandla sikahulumende umnumzana George Jaramba eyokuthi iMDC izakwetheswa umlando kungaqhamuka udlakela. Umsekeli wesikhulumeli seMDC umnumzana Bekithemba Mpofu ulandisa kabanzi ngalokhu kutshengisela okubizwa ngelokuthi yi-People's Demonstration.
Esifuna ukudemonstrate la kakhulu yikuthi impilo eZimbabwe singani sinzima abantu bayahlupheka and abantu basicelile ukuthi ngkhona sibakhokhele kule i-demonstration. So iyabi ngalokhu yangabe siyo yeparty yikho uMaphume ekhulumile ukuthi ngkhona kusasa abantu bengavuyi begqoka ama t-shirt eMDC kumbe anything ebomvu bengavuya begqoke izigqoko zabo abazithanda ndayo ikakhulu ezimhlophe yizo esingabe sizivumela ababe gqoke ama t-shirt abele lo president weparty hayi sizabe sibacela ukuthi betshintshe ngenxa ukuthi ngkhona akusiyo lokhu ze program yeparty kuphela iprogram yabantu.
Uthi ibandla lakhe lizaqhubeka ngalolu hlelo lanxa abasakhulayo bebandla leZANU PF sebeqoqe umkhosi wokuhlanza idolobha leHarare ngelanga elifanayo.
Thina sikwazi ukuthi amapolisa siwazisile ukuthi sizabe silomkhosi lo kusasa. Ngakho amapolisa wona asezabona ukuthi ngkhona azakwenza kanjani. Thina esicelayo ukuthi abangani bethu abasapota elinye ibandla bengabuya phambilini kwakusasa sizabancedisa nxa befuna ukwenza i-cleanup exercise lapha eHarare.
Abakade bekulo mhlangano babalisa umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa kanye lezinye iziphathamandla zaleli bandla ezigoqela umnumzana Elias Mtsuri, Douglas Monzora kanye lo Welshman Ncube. Kusenjalo inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi ikhathazekile ngokuthi impilo yabafakaze kukhomishin ecubungula ukudutshulwa kwabantu eHarare mhlaka 1 Ncwabakazi ngemva kokhetho lwalonyaka ingabe isengozini. umqondisi walinhlanganiso unkosazana Blessing Gorejena utshele umhlangano lentethe lezindaba eMedia Center ukuba sebekhweze lolu daba kuleyo commission. Obemele inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Lizwe Jamela uya kugcizelela lokho.
Sinokukhonona okuthize uma sikhangela le lokubhala esakade sikuyenza sibhalele icommission singahambisa i-evidence kade bengazibhaleli besitshela ukuthi bakureceivile njalo sabanika ilist yabafakazi ama-victims abantu abalimeleyo nezihlobo zabantu ababulawayo mhlaka-1.
Uthi icommission yakhupha umbiko wokusola ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba uMaynard Manyowa lanxa ingenzanga ufanayo kwabanye abahlangana lodubo olufanayo. Omunye okwakufanele afakaze kule icommission kodwa wathunjwa engakakwenzi lokhu wavumbuluka ngosuku lokugcina efuna ukuyafakaza uretired Lieutenant Colonel Elliot Picky akasenelisanga ukukwenza lokho. AbeZimbabwe Human Rights NGO Forum batshele intatheli zindaba ukuba bazophindela njalo kule commission uyayinikeza ubufakazi obufanayo njalo obulotshwe phansi ukuze kungeniswe kulolo gwalo oluzaphuma ekugqitshweni kwalumsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Izisebenzi zikahulumende ziqale ukuhola imali yamabonus namuhla kodwa zikhonona ngokuthi imali le inlutshwana. Ngokunjalo inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council ibhalele umphathintambo obona ngezisebenzi ikhonona ngalolu daba isithi ekuqoqeni amabonus uhulumende ubemele aqoqe wonke ama-allowances atholwa izisebenzi. Inhlanganiso le ithi amalunga ayo azahlangana eHarare kusasa ekhulumisana ngalolu daba. Abathole amabonus abo namuhla ngamasotsha, amapholisa, abamajele kanye labezempila kahle. Ababalisi bazahola kusasa ukuthi ezinye zonke izisebenzi zikahulumende zihole ngolwesihlanu. Untungamili Nkomo Studio 7 uxhume unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo yena othi labo bathukuthele ngodaba lwamabonus lolu.
Umqhatshi uqhubekela phambili a-implementa akuqumileyo eyedwa engazanga consulte ama-association. Ama-associations zinhlanganiso lezi ezimelele ama-unions achiyeneyo. Ngemva kokuba esequme i-budget, ube kutshilo nje umqhatshi ukuthi ulendlela ozabhadala ngayo. Engazange atsho kulabo baqhatshayo ukuthi kulesivumelano yini. So sibona uqhubekela phambili nge-approach yakhe yokuthi khonokwa kukhumbulileyo ukuthi ukwenza unje uku-implementa angaze anganaki ukuthi kungaba labanye yini abangamnika umbono othiyeneyo kumbe labanye abangakujabuleliyo. So sikubonile ke namhlanje abantu beqalisa ukuthola izimali zabo ukuthi indlela ke abayenze ama calculations nayo esithi liholo lomuntu thina besisitsho nje okugoqela nje konke nje kungaba ngamala wesizathize liholo lomuntu kanti yena nxa esithi liholo lomuntu ke utsho ekhipha nje amalawensi ewachiya ngaphandle. So kuyasixaka ke kuyasixaka njengezisebenzi ngokuthi kusuka kwehlise ke inano le mali ebesizayithola nxa sesibhadala ama-bonuses. Kodwa sikunanzelayo ukuthi sile ngathi a very arrogant employer ongajabuleli ukukonsulta amanye ama-parties.
I-Apex Council ithi inhlanganiso zezisebenzi zizahlangana kusasa zikhulumisana ngalolu daba. Liphakathi lani yini njengeZCTU?
Thina silama affiliates aku Apex njengenhlanganiso ezimelela ama teachers so sile oh, sile si, abasimelelayo kodwa ku federation level asikho ke kulumhlangano asingeni kodwa nabanye bethu ke abazabe bephakathi iaffiliate yezinta nxa sisizwa bazama ke ukuthi bathole isinqumo ukuthi banga respond njani ke ku employer bangathathwa manyathelo bani kumbe istrategy yokuthi bangayengeja njani uemployer ukuthi angatshintsha yini angaba lo mbono omunye otshiyene lalo owenzileyo.
Lo ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ezctu. Intambo kachalwe zemali usikhwica mfundo womthuli Ncube uthi imali yohlobo lwamabond notes izaqhubeka ilingana leya kwemelika ngendlela yokulondoloza imali zabantu emabhanga kanye lezamapensheni ukuze zingaze zachabalala njengalokho okwake kwenzakala. UMavis Gama usithulela lolu daba ngocweleyo eseHarare.
Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emaofisini akhe umnumzana Ncube uthi injongo zenhlelo zikahulumende ngeyokuthuthukisa umnotho welizwe.
Uhulumende uhamba ngendlela ayicandayo esithi uzahamba ngayo, walking the talk. Esikwenzayo kathesi ukuthi siyehlise i-expenditure yethu in terms of expenditure, okwenzela ukuthi izikwelede zethu njengoba sasijala ukuthi siboleke lapha konke lokho sikwehlise, okwenzela ukuthi khona i-currency yethu, imali yethu iqine, umnotho wethu uqine, umnotho wethu unanzeleleke kuhle. So senza khuloke sathi khona siza kwenza.
Uchathise ngosekwenziwe nguhulumende ukufeza okumunyethwe kuluhlu lwe-budget.
Ungakhangela i-budget deficit yethu, imali kahulumende, ngathi ukwenza kwahulumende okukhanya kunalinyanga ka-Okthoba yikuthi lokho esikuspendileyo kulowa than imali le esizuzileyo. So kuyakhanya ukuthi sibiliseza khona ke sathi sifuna ukukwenza. Lokho kuthiwa i-budget deficit siku-surplus, so senza khonokho. Futhi sithe khona nge-budget le ka-2019 siza ama retrenchments laba kumele ba retire batayale lezi model ezithengayo abantu baphiwa amaloni kungaphongupiwa nje senza khonoke sathini ukwenza ukuthi kodwa sakumnotho elizwe lithuthukele phambili.
Umnumzana Ncube uthi uhulumende wakubona kufanele ahlawulise imali yomthelo wezimota ezithengwa phandle kwelizwe kusetshenziswa imali yakwelemelika ngenhloso yokwehlisa inani labaphuma besiyathenga lezo mota kanye lokuphuma kwemali yakwamanye amazwe elizweni.
Into eyiproblem ehluphayo ukuthi i-demand yezimota isikhwele kakhulu, so yenza ukuthi khona kube le shortage of foreign currency. So i-demand yonalana kayilunganga, iyadistabilize umumo we-economy welizwe. So yikho sifake isathi khona we need to discourage this demand. How do you discourage it? So enye indlela esicabangileyo yonale ukuthi khona hatshi abantu kababhadale ngemali le abayisebenzisileyo ukuthenga imota in the first place. Abantu bakhohlwa phela ukuthi khona nxa uthenga imota awuqali ngokubhadala ijuti, uqala uthenga imota. So xa ukwanisa ukuthenga imota ngisithi khona kumele layo uzame ukwenza ibhajethi yokuthi ube la eceleni kokubhadala iduty yakhona ngithi yikho sikutshoyo kuphela.
Uthi kusiyafika isikhathi esifanayo ngomnyaka ozayo uhulumende uzabe sehlawule imali ezalayo kusikwelede samabhanga abalisa ele African Development Bank kanye le World Bank. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Izozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho oweVOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu iyamenywa kulezi ngxoxo. zethu eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Lupane mhlaka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunqa. Ngobulawayo mhlaka 30 Lwezi, asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhutshwa yileli thuba.
Izakhamizi zenyakatho emaNdebeleni zithi zikhangelele umbuso wezabelo olakho ukuqala loba nini kulandelwa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso. Lokho kuphume emhlanganweni oqoqwe ngumsakazo weStudio 7 umanyene leMedia Center eLupane Women's Center. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseLupane.
Lamhlanje edolobheni leLupane okuyisigodlo sesabelweni senyakatho emaNdebeleni izakhamizi zalumango bezithe gwaqa embuthanweni wokuhlaziya udaba lombuso wezabelo lentuthuko iTown Hall eqoqo iVoice of America imanyene leMedia Center. Unkosikazi Hildegard Mufukare uthe kuqakathekile ukuba lombuso wezabelo njalo omama kumele baphatheke kiyo.
Tina njenga bu mama siti devolution powers chile uti buye izo engeja. O mama ba participate. Ewe inga vi inga ma attendees. Njuguti ba buya vi inga kulumilutu. Kuta kutingagalu uti boni mfuno za buizipi.
Isakhamuzi seLupane umnumzana Vumani Ndlovu laye uvumelane lomufukare ethi bayilindele ukuzoba bangula ebuyangeni abalabo.
Devolution of power yinto esiyilindeleyo njengabantu beMathebeleland ukuthi yeza sibangula ku-under development ekhona esigabeni seMathebeleland. Kungakho ke sikhangelele ukuthi uhulumende athi walk the talk ayi-implemente ibe khona ukuthi labantu ke nxa siqalisile ukusebenza baphatheke njengoba kuyiso isinqumo se-devolution ukuthi abantu ethi local level baphatheke.
Osakhulayo uThembelihle Mhlanga uthi umbuso wezabelo bacela ukuba uhlelo lolu lucace.
Ya indaba ye-devolution of power thina njengabasakhula besicela ukuthi icace ukuthi kungabi lo macathelana ukuthi sibe kwazi ukuthi nxa kuthiwa i-power is being devolved, is it just the power, political power or whatever? Ayizukhangeleleyo ukuthi kumele isithuthukise angithi kungabi libizo nje kumbe kube i-structure nje. Kufanele ukuthi lathi sibonakala ukuthi njenge-province esalele emuva kakhulu i-devolution of power le iyasinjani, i-devolution le engingatho iyasinjani, iyasithuthukisa.
Ukhansila wemachia ward 15 umnumzana June Mpofu uthi umbuso wezabelo kumele ulethwe ngokweqiniso.
Hayi, devolution of power nxa ingalethwa ngokweqinisa ngoba abantu okubakhathazayo bazithola bengathi abamelelwa ngakuhle, ngoba lapho kufanele kuqale khona ukuthi kuthiwe sokusetshenzwa abantu kufanele bazizwe beyibo aba in charge yokuthi bekwenzene izinto zabo. Nxa sikhuluma ngezibonelo zezinto eziningi abantu akade bezikhuluma bethi njengama office abo register, uzathola ukuthi bathi kulabantu abangazwani labo ngokukhuluma, kanti kungaqalwa nje kwenziwe. Ngiyakuzwisisa mina ukuthi abantu bangathi abantu kabafundanga kulesi sigaba, kodwa angaka bekuthi abafundanga ukuthi bengafika esigabeni sokwehluleka ukubhala amagama abantu abahlezilawo. Uyathola ukuthi lowo ukuthiwa ufundile, ye ufundile, kodwa uthole laye sesehlulwa ngamagama, kodwa ekugcineni kube ngumlando walowo obhalelwe kube. Kodwa kungehliswa ukuthi hayi isimeli senu esizalimela kuzindawo ezihlukeneyo, including even lezindawo ezinjengezabo DA, usikomitshe laye kavele lapha esigabeni, siyabe sikuzwisisa ukuthi hayi lwana siyamazi ulaphana laye izindingeko lezinkalazo zezindawo zethu uyabe zazi.
Umnumzana Cornelius Chuma uthi umbuso wezabelo uza kuba nzima esigabeni sabo ngoba abafundi bafundiswa ngabantu bokuza.
Bengikhuluma ngakho ukuthi abantwana nxa sibase ezikolweni, ezikolweni ezifundiswa ngabantu abangakhuluma ulimi lwawo, kuba nzima kakhulu ukuthi umntwana sithi devolution izasisebenzela singabantwana abangafundanga.
Umnumzana Celani Ncube uthi bafuna umbuso wezabelo njengezolo kodwa abantu basafuthelene njalo bayesaba ngezolo yabo eyombhuqazi wegugura wundi okuludaba okumele luqale lulungiswe.
Ndizwe fasi besifuna njengayizulu ukuthi bekhona. Kodwa ezilongu abantu bake bengalakukhululeka. Iphisi qathekile kakhulu ngoba abantu abakhululekanga.
Umbuso wezabelo iningi labantu abangene umhlangano bathi bawulindele ngabomvu kodwa udubo olukhona yikuba abazi ukuba uyaqala nini njalo ukhanya uzaqala phezulu kodwa kumele uqalele phansi ebantwini. UZulu uthi lokhe kungacaci ukuba umbuso wezabelo uza kuba inyamazana bani kodwa bafuna ukuziphathela hathi ukuphathelwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiselupane ngingu Anastasia Ndlovu.
Talk namhlanje uhlelo labahlala phandle kwelizwe ole diaspora forum xoxa ngemizamo kahulumende yokuhuga asebehlala emazweni abalolwazi ngemisebenzi etshiyeneyo ikakhulu kwezempile kahle. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Abesifazana babuthane eHarare namhla besithi amalungelo abo ayiphulwa ngabachayeli bamakhombi kanye labo windi babo ngesikhathi kunanzwa amalanga alithumi lasithupha emhlabeni jikelele awukuvikela udlakela oluqondise kwabesifazana labesilisa. Intathe izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni welanga lilodwa oyinhlanganiso ezijeneyo ezilwela amalungelo abesifazana owenzelwe eHarare. Unkosikazi Siphathisiwe Moyo oyinhlanganiso ye-Women's Coalition Group uthi babone kufanele ukuthi bacubungule inkinga ezibhekana labesifazana suku zonke empilweni zabo.
Lapha besikhuluma ngendaba zokuhlukuluzwa kwabomama kuma-public spaces, ngathi endaweni ezinjengokugadelwa khona amakhombi lalapho nje anywhere kungaba ku-public abangabe befuna ukwenza ukwenza khona omama abatholakala behlukumizwa kakhulu especially ngama-towels lamawindi.
Abesifazana abaningi bakhulume ngababe behlangana lakho ezandleni zabatshayeli bamakhombi labo windi okufana lokuthethiswa, ukubanjwa imizimba yabo bengafuni, ukuthathelwa izikhwama zabo lokunye okunjalo. Bathi isimo sokuphose kufike kukhulu ekhulwini 97% samacala anje agcina engathonisiswanga. Unkosazana Chieta Maromo wenhlanganiso yekhaya Atwe Sister Ojo uthi omama kumele bebika amacala anje emapoliseni.
Ma uhlukuluziwe kumele ungafike police station and kumele uhlucele uthi ngicanga ukubona abe victim friendly unit ngoba amapolisa bona ababephambili babe kumukuza indaba yakho kodwa bengasoze bekunceda. So ma uphanjani so kumele uqale ubone abe victim friendly unit ukuthi ama-legislators kumele sihlane labo kufakwe imithetho eyaprotekta abantu.
Usiphathisiwe Moyo obesemhlanganeni lo uthi ubona lo mhlangano uzaphathisa ngoba uhlanganisele bonke abalokwenza le ndaba ezinje.
Bonke ama-stakeholders sikhuluma ngamapolisa abe-gender commission, uminister wethu we-women affairs. Konke okukhulunywe lapha mbona ngani kuzaimplementwa okunjengokuthi amawindi lama abakhitshwe amakhombi drivers azakala ukuthi ngobani. Lapha kugadelwa khona amakhombi abantu bebe yilapha abahamba khona ukuyagadela amakhombi abantu bengaphonga ukugadela amakhombis everywhere.
Abachuchisi abangene kulo mhlangano bakhuthaze omama ukuthi besebenzise imithethwandaba eyasungulelwa amacala okudlwangula lokuhlukuluzwa kwabesifazane lamantombazana ama-victim friendly courts njalo bebuya labantu abazimisele ukubafakazela. Ngensonto inhlanganiso ezimela abamakhombi zibambe umhlangano eChitungwiza zikhuthaza abachayeli ukuthi bengaphatheki ukuhlukuluzwa kwabesifazana. Lo mhlangano ungenwe inhlanganiso ezigoqela iKatswe Sisterhood, iLegal Resources Foundation, iWomen's Coalition, iGender Commission, leHarare Residents Trust lezinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Among Umongameli Emmerson Mnangagwa usevule ngokusemthethweni umhlangano we-Innovation Africa Summit walonyaka osungulwe eHarare namuhla lapho kuthe gwaqa iziphathamandla zikahulumende wamazwe akuzwekazi le-Afrika kanye labo somabhizimusi becubungula indlela zokuthuthukisa inhlelo zemfundo yesayensi le-technology belandela izinqumo ezahlelwa umanyano we-United Nations. Amazwe akulumhlangano wona okhangelelwe ukuphela ngolwesihlanu agoqela eleRwanda, Botswana, Uganda, DRC, Mauritius, le Madagascar. Umnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association yona enxusiweyo kulumhlangano usichasisela okuningi ngawo.
Okanye kuqakathekilekiwe ukuthi banxuse amakhampani agoqela iMicrosoft njalo lamanye amalunga aqakathekileyo angathi angasincedisa ekuthini ezemfundo zithuthuke ecelezi masingena kulokhu esikuthi na yi-digitization of education. Ukuqakatheka kwawo kuyikuthi kule mfundiso njalo ukuqakatheka kwawo kuyikuthi kuletha mhlawumbe indlela iZimbabwe engasondela phansi kwamakampani agoqela la amakampani alungisa kakhulu eze-digital technology eziphathela zezemfundo.
Indawo zemfundo eziningi ziyayithola yini ulwazi lolo olwe-digital technology?
Amakampani aweZimbabwe agoqela oZanet nabangane bakhe bebezinikeleke bona ukuthi bazazama ukuxhuma ezezikolo eziningi besebenza ne-tel one ukuthi balethe ezemfundo lokho esingathi sina i-access to e-learning. IZanet likhombisa ukuthi yona ifuna ukuthi izikolo ezifika ku-1300 kanti-ke i-tel one ifuna ukuthi 3000 ukuthi bazame ukuzixhumanisa le-digital technology. Ngalekho-ke nxa kuyukuthi ama-companies alokhali angabambana la ama-companies afake ama-exhibit kuma-standa khona ngale emhlanganweni mhlawumbe kukhona okungaphuma.
Kuyini lini elizakwethulela lomhlangano kumbe elikhangelelwe ukuthi liphume likuthwele?
Inhlanganiso okwayo yokufika inanzelele ukuthi lokhu okuthiwa yi-digitization of teaching and learning ama-materials akhona kawasondeli kulokho esikubone kusenzakala ezikolweni ezigoqela kule Kenya, kule Uganda. Abayibo abantu ade bekhanya sebesenza ezemfundo zilulazeke ngoba bebesenza ukuthi ezemfundo zenziwe sengathi ingqengubani ongabala nje ikhompyutha angaba phambi kwabantwana afundise. Lokho yikusimele sikumele sikukhangele ukuthi kakusiwo mthelela omuntu ecelezem ukukhangeleleyo ukuthi phela ingabe sesingenisa phela i-commercialization through digitization of education kube sokusilimaza kwezemfundo kubuye kulimaze abafundi. Nampi le curriculum izabe sibuya isingathi i-curriculum egcwele umhlaba wonke jikelele. So esingakufuniyo-ke thina ukuthi silahlekelwe yibuntu bobuntu bethu abafundi bagcine bengasazi ukuthi bafundiswa ngumthina kumbe bafundiswa ngabantu. Yikho esikunqinekelayo ukuthi nxa ngifuza into ezenzeka lezi sibe sinecelelo lwayo ngoba siyananzelela ukuthi kukhona izikolo ebe zidumile akhulu lezi okuthiwa ngama-bridge school angena necele lona leli le-digitalization besebesithi umntwana hhayi nxa ezafundisa i-curriculum ngayibenye nje isikolo sonke loba izikolo zonke umhlaba wonke ababalisi kube ngumbalisi nje oyenelisa nje ukuthi athathe i-tablet amefambi ngabafundi.
Lo ngumnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla sezimtha yona ephatheka kumhlangano osaqhubeka owe-Innovation Africa Summit. Ukusenjalo kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu eliphakamise isicoco kusigaba se-Southern Regional Division 1 Soccer League eLewange United uwaneshi uDube uthi usebenzise umncintiswano weJohn Landankom Memorial Cup ukuba akhethe abadlali azahamba labo kusigaba sePremier Soccer League ngomnyaka ozayo.
Iqembu leWange linqotshwe nge-1 kanye liqembu leTalent Vision okuyimpumela etsho ukuba leTalent Vision yilo eliphakamise inkezo yeJohn Landankom Memorial Cup. Iqembu leWange lona eligunyulwe kusigaba saphezulu sePremier Soccer League ekupheleni kwesizini yanyakenye lihlela phanga laphindela kusigaba saphezulu ngemva kokuqeda imidlalo yalo kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League lihlezi phezu kwengalane. Ekhuluma lentatheli zemidlalo ekupheleni komdlalo wefinali inkezo yeJohn Landankom Memorial umqeqeqeshi weqembu lewange uNation Dube uthe ukudonsa kanye kanye kuliphathisile iqembu lewange ukuze liphakamise isicoco seligi.
Isizini waso tough, but isizini yona ibinzima, kodwa ngithanda ukubonga imuli yonke yewange. Njalo umdlalo wanamhla siwusebenzise ukuba sibone ukuba yibaphi abadlali esizahamba labo ku-PSL ngomnyaka ozayo.
Ngakwelinye icele, umqeqeqeshi weqembu leTalent Vision uMkhuphali Masuku yena uchayele ihlombe abafana bakhe ngokuphakamisa abakwenze inkezo eJohn Landa Nkomo esithi kwezemidlalo kuvele kumele kujatshule kutshintshwana.
Angijabule kakhulu.
Hayi ke asenelisiwe ukulethulela lolo daba ngokugcweleyo olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.